engukhumbulayo ngaye odakukuhle ngaye ukuthi wa-reduce i-government expenditure, wakhatha izimota inkokheli ezisebenzisa especially lezi ezidla amafutha kakhulu, wathi inkokheli zabantu akufuzanga zisebenzise imota ezinkulu. Okube lusizi ukuthi ezesiyadlula emhlabeni ngomkhuhlane lo okhona we-COVID usuke wawenza waba yinto nje efake abantu baseTanzania engozini, ngoba ubengakuvumi ukuthi umkhuhlane lo ukhona, ubengakuvumi ukuthi kufuze ukuthi kuvikelwe ngendlela ez-advisor yiwo. Inkolo yasuka yamkhulela ecine ifaka abantu kunye lempilo yakhe engozini.
Baba Dube, ube ngumbusi onjani uMagufuli kuwe?
Mina uMagufuli ngendlela engimbola ngakhona baba uNkomo, ngiyazi ukuthi baningi ababesisho ukuthi bayamzonda ngendlela yokuthi mhlambe le mpawu ze-dictatorship noma ezokuba ngontando kaphikiso ezingafuni ukutshelwa. Kodwa-ke nxa kulo muntu noma ngithi umongameli ole-dictatorship kodwa ozimisele ukuvusa ilizwe ngendlela uMagufuli wafika ngakhona kulelani ilizwe embusweni wavusa ilizwe lakhe, ngibone ngathi i-dictatorship yakhona iyabe ingcono kakhulu kulokuthi mhlambe kube ngumuntu ofika nje kungabi khona into ayenzayo. Kodwa wafika ilizwe lakhe lelana waliphakamisa, iTanzania wayiphakamisa yabe sezingeni elihle kakhulu ngendlela esesiyibona iyiyo ngakhona namhlanje. Wafika waquma ezinye izinto ezifana lokuthi ama-traveling allowances, ezinye izinto ezazingela msebenzi. Ingakho-ke sabona iTanzania indlondlobala ngesikhathi esifitshane.
Uyakhuluma lapho uDube Fuzwayo uthi ungcono kakhulu umbuso ukantando kayiphikiswa othuthukisa ilizwe kulalo obulala ilizwe kungela ntuthuko ekhona.
Intuthuko ihambisana le-democracy. Akula lizwe elizaphumelela nge-dictatorship. Vele ungakhangela impi zenkululeko, abantu uma sebengasela nkululeko sebe-anti-dictatorship bakukholisa njani i-development leyo? I-development le-freedom kuhambisana ndawonye, asingaphambanisini sithi kwangonanti bafuna i-development. Abantu beZimbabwe ngesikhathi sikaSmith bekule-development kodwa bahamba bahlala egangeni ngoba bayefuna i-freedom. I-South Africa ibiphumelela ngesikhathi se-apartheid kodwa ngenxa yokuthi babefuna i-freedom, abantu igazi lachitheke lama-Africans ngenxa yokuthi lachitheke ukuthi bathole inkululeko. So mbona ngazathi we can't trade for it is trade development nge-freedom. Akuhambe ndawonye, ama-dictators kawafunakali, simple.
Naso Dube.
Ngiyamuzwa baba uNkomo uFuzwayo iphuzu lakhe alibekayo, ngiyalivuma sibili kuliqiniso lokho. Kodwa-ke nxa ngingamnika umzekeliso phose ngithi asifanise lelizwe ele-Libya. Ilizwe le-Libya nxa singakhangela indlela uGaddafi wayephethe ngakhona ilizwe leliyano, abaningi babembiza ngokuthi uyi-detector ungumcindezeli. Kodwa-ke abantu be-Libya babelamanzi, abantu be-Libya babephila elizweni labo. Kukathi nxa sesikhangela kathesi kwathi kusuka laphana kwasekuthiwa ilizwe le-Libya liyalungiswa, kodwa nxa khangela kathesi abantu be-Libya sebafela ezindleleni bezama ukuthi bayedinga impilo phandle kwamazwe. Kungakho abantu base-Tanzania kade bebulawa besifa ngemikhuhlane kunkathi izibhedlela zikhona ezingabe lapha. Pho-ke ngithi ngiqathanise lalokho ukuze ubabufuzwayo akuzwisise ukuthi engikutshoyo ngikhuluma ngayiphi indlela. Kodwa-ke eqinisweni ukuncindezelwa kwabantu akukaze kwabe yinto enhle. Kodwa-ke ekubuseni kwabantu awusoze ubajabulise bonke abantu ngokufanayo.
Fuzwayo, ukukhona yini iZimbabwe engakufunda kumbali kaMagufuli?
Ngakhangela uMagufuli khonoko abade bekuzama lapha wakubuya lapha eTanzania ukuthi lizwe kufuze ukuthi lihlanzeke, yi-lead in the front and genuinely the lead. Unlike kithi lapho ukuthi vele yabongazwisisi lokuthi kwenzakalani, he was able ukuthi ethi mobilize abantu beTanzania on certain issues.
Akuyiphethe Dube, kukhona na esingakufunda njengelizwe?
Njengelizwe leZimbabwe baba uNkomo, ukuthi okuqakathekileyo kakhulu njalo okuvusa ilizwe ayisibo bantu kuphela, abantu njengoba beyizizalwane zelizwe kuphela, kodwa-ke ubukhokheli nxa kuyibo obugqugquzelayo ukuthi abantu abasukumele phezulu njalo abantu abayenze izinto ngeqiniso baphume kwezindawo ze-corruption, yindlela engenza ukuthi abantu bayenelise ukuthi bavuze ilizwe labo ngendlela efaneleyo. Njalo lo bukhokheli abugqugquzela abantu njalo buzame ukuthi ezinye indlela zokuthi izimali zingatholakala njani ikakhulukazi thina njengelizwe lethu leZimbabwe ilizwe elinzize kakhulu entweni zokulima ilizwe elifana ukuthi ngabe uthiwa mhlawumbe kule ndlela yokutraina ama-farmers ukuthi ba-operate ama-commercial farms ngendlela elobungcishi phakathi etshengisela ukuthi bayazi into abayenzayo yizo izinto ezingenza ukuthi ilizwe lethu livuke libe lilizwe elisezingeni elihle njalo izinga esazi ukuthi lizokondla abantwana beZimbabwe.